umnumzana Chidamasa wenze ubuchapha obukhulu ukuthi amemezele kumphakathi engazange axoxisane lezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lwebonus. Esesula into ekholiswa izisebenzi phosa okweminyaka engamathumi amanye nanye. Osokusitsho ukuthi phakathi kweminyaka engamathumi amathathu lanhlanu izithole uzibuse, uhulumende khona ecabanga ngokwesula ibonus. Lokho sokutshengisela ukuthi uhulumende lo kathembakalanga. Nakuphela usesesula okunye okube kuyizinzuzo kwezisebenzi ekwesulwa mahlayana, okuyinto engaletha ukuntengantenga kobuhlobo obuphakathi kwezisebenzi kanye nomphathi wazo.
Ngokusemthethweni bekufanele ukuthi uhulumende aqale akhulumisane lani, kumbe hayi bekuyabe kuyikuphongula ihlonipha nje?
Umthetho odanisa kakhulu ukuthi uhulumende kazange ahloniphe lokho akubumbayo yena. Nakuphela uhulumende nxa sikhangela umgomo wokubuswa kwesisekelo sombuso, uthi wona lapha nxa enika amandla ku-Public Service Commission, uthi i-commission kayifake iholo lezisebenzi iligume, kodwa nxa eliquma iholo lezisebenzi kanye nama-benefits kayibuye njalo iqondiswe ngu-Section 65 onguye okhangela ngamalungelo ezisebenzi. Ngaphansi kwalolo hlelo sithole ukuthi uhulumende kumele ukuthi ngaye uyabumba inkundla ezaxoxisana nayo.
Kodwa sesikhangela izizathu azibeka phambili umnumzana Chinamasa ezokuthi lokhu kuzavuselela umnotho welizwe.
Bengingayithemba le nkulumo nxa ebethe waxoxisana lami ngakho, ngoba kuyinto esiyibumbe sisonke.